Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izwi likandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 1 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela isigaba seNorton edalele ePhalamende uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga wokuthi wamdlwengula. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kulelo lokithi elithiwa yimigalo.
Indawo leyo ungabantwana kulokukokristu okhoprate 6 njengoba ngitshilo bekusokungena ekuhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibaningi.
Abesifazane bezimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlangalo sokubanjwa iganyavu kwabesifazane abayisishiyagalombili isikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu.
Unokholwa noThemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphe izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Isigaba seNorton edalele ePhalamende uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga ukuthi wamdlwengula. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana eTwitter ephejini lenhlanganiso yeZimi, uMlizwa uthe uMtami waqamba amanga ukuthi wathathelwa ubuntombi ngowayethandana laye owayengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo, kodwa esithi nguMnangagwa owaqala ukumdlwengula ngesikhathi engakathandani lo Moyo. uMlizwa uveze lapho okwalothwa ngumtami kuTwitter esithi uMoyo nguye owamsusa ubuntombi. uMlizwa uthi ngalokho kumele konke akukhulumayo umtami kukhangelwe kabili ngoba kungelaqiniso. uMtami uthi wadlengulwa ngumongameli Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elithumi lanhlanu, wasethandana lo Moyo ngemva kweminyaka emihlanu. Amapolisa akwele Australia habikwa ecwayisisa lolu daba. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokithi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zaloba incwadi yezikhalazo ipetition eyasayinwa ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengisa utshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. Esixoxe lesinye isakhamuzi sesizinda uMnumzana Ray Phiri ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise ko-Richard, endaweni okuthiwa ko-Richard Complex, lapho kule kwangama-shop okuningi-ningi barenta khonapho. Laba bemigalo yibude bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha ku-Backyard emuva kwebhutsha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lesi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as about grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phe benhlati begcwala khona apha. Indawo leyo bekuyindawo edingcolile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcher ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye lapha amantu bekungeni indawo ingena order njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolice kodwa amapolice amanxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo kungela into abayenzayo bephuma lapha ebusha sebethwele amapaper bags nyama lapha kwabasoba ukuthi khona no sebedizwe usithi xa kuwa reporta bephonga ukubuya bebuyile ngemva kwesikhashana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokuchaya iradio hawo abantu bacela sebebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokudizwa bayafika kumphathi we-station i-police station hayi sakwakuzange kwanceda ngalutho laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakutshengisithi laye ebengumuntu wede edizwa abantu basesithi hayi thina seze sadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu ngoba indawo le indawo engcwelileyo indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela indawo le ungabantwana kuloku ngokristu okhoba-36 njengoba ngitshilo bekusokungena uhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi le chabalala clinic isirekoda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda ngenxa yokuthi abantwana ezilekile ezigrade 6 behamba labokhulu abama-50s laba-60s bebengakhethi labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana kuloku okuncane kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lokhu na ikuzulu lingasani so kuthe sokwehlula into zamapholisa lezi izakhamuzi aqonda kona ngalo ucommissioner zabhala ipetition yasayinwa ngama-residents esizinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ucommissioner bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kuyinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini ipho since ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawa ebusuku bevela khonapha emigalo nxa ningaseze lungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kobulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange kwathatha isikhathi eside ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo Migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona ejike ukuthengisa utshwala njalo ngoba lala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa
umnumzana Ray Phiri isakhamuzi sesizinda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana abayisithiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubachiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalichumi labesifazane abalichumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenzi eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixuku labesilisa abedlula ithumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwe ngolabesifazane abayisithiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa oleminyaka elithumi lasithiyagalolunye 19 udlungule ngabesilisa abalithumi. Uthu Sokhumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha kwesaba ukukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugraund Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba
manje straddeni ngoba sesaba ukuthi sohlangana nomdlengule sinabantwana abantwana bamantombazana impilo zabo nje isisengcupheni isafety yabo ayikho guaranteed unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlengule akabheki nokuthi umuntu uvelaphi
omunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathe lamanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani singakhangela ukuthi ubuya kuphi sithathe ubuzwe siwobeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizano seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uvezenta ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu mafowethu asihlonipheni abantu bengomama besifazane ngoba kuyinzala abantu umuntu akathi ma esiswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimame siyacela mpela ukuthi uzame mpela ezindlela zokuthi usitothwe lababantu abakwenza.
Umphathindaba ogatsha lomapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotsheketsha abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukudizalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulwanga kuleli qula nokuthi yindaba abesilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlwengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa ulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6,083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi namuhla eHarare kukhulunywa ngodaba loholo. Lokhu kwenzakala ngemva kokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende ngeviki edluleyo okwamalanga amabili okungalandelwanga izisebenzi ezinenge. Kolunye udaba ugatsha lwezemihloliso olwezimsec solwengezelele amalanga okubhadala imali yemihloliso kagrade 7 ole A level ngenye njalo iviki. Ilanga lokugcina lokubhadala bekuyiviki edluleyo kodwa sokuza kuba ngolwesihlanu oluzayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labazama ukuzibulala ngoba belemicabango egijimayo istress libikwa liqansa kobulawayo. Leli phepha ndaba lithi kulabantu abangamachumi amahlano lasithoka mina mbili 58 abasiwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuthatha imphefumulo yabo kodwa kwehlula.
iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi amankampani amaningi aweZimbabwe akhangelelwe ukuqinisa ukudlelwano lawakwele Zambia. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba inkampani ekhuthaza ukuthengisela amanye amazwe eZimbabwe iphathise amankampani eZimbabwe angamathumi amathathu embukisweni wezamabhizimusi kwele Zambia kuyona le iviki, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi be-studio service 7 kwi-studio 7 ontungamini inkomo yabo Chris Gandhi. Linjani kodwa uhlobo zami umhlaba wonke jikelelayo. Mina ngiyaphila ngingu-Lazarus Kumbo obuya endaweni yakoDubhude esigabeni sasedihilo. Ntakwezwakala bakithi inkulumo ekhulunywa yilaba ababala abantu. Laba bantu ababala abantu ngileqiniso lokuthi mina ababala abantu ngendlela eqondileyo. Ngoba mina mbesekhaya ngesikhathi bebala abantu kithi khona le Plumtree bebefika bebuza ukuthi umuntu olele lapha ovuke lapha nami hayo hlala khona lapha ovuke lapha nami kusho ukuthi wena uma ungabe kade ukhona ekhaya ungavuka ngakhona apha sithi mhlawu usemlageni emlageni kabafikanga babe phelele emakhaya kuphela efika bebuza lezo zinto bazabayazi njalo ukuthi abantu bangakanani bebuza abantu abalele khona apho kuphela bengabuza abantu abahlala khona apho leqiniso lokuthi uma ubala ufanele ubala ukuthi abantu abahlala khonapho. Ngingabi mude kakhulu lami ngizama nje ukuthi ngiqondise laphana ekuthini abantu banengi bona emathebeleleni. Njalo ingxaki yesilayo emathebeleleni yenza ukuthi njalo abantu bengabi baningi kakhulu njengezinye izizwe. Ikuthi thina sikhule kusetshenzwa lapha eGoli. Abantu abaningi babalekela lapha eGoli, abanye balabantu wabo khonalapha. So into enjalo yinto efanele ilungisiswe ngokukhitshwani izano PF lekaGawula. Sikhiphe sihlangene singabantu banye kungakhethekile ukuthi kulomthwakazi kulobani ezilonke kungaba leso nje lokubangula la meva ayini ayizalo PF kungaba into enhle masingabangi singabambisana yabo.
Salibonani bathakazi be studio 7 labalaleli ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi bese ngikhuthaza abalandeli bonke bese sisi ukuthi hamba le register ukuvota alokho kwenziwa izekhi izekhi siyacela isixolele ukuthi ngayezwa ama audit izekhi yekele ukublokiwini sizana bayabona nje lizwe leZimbabwe selifika amatitsha kahola abafundisi abantwana bethu kathesi bafika abantwana behlale ilanga lonke umntwana uyabefundisa date eyi-1 yabona nginxathi utitsha yabe le stress uyesibhedlela kula mithi sokumele ukuthi liphile ngamasejari yikuhlupheka khonjani izekhi yabe ithatha imali idizwa izanifa isikhwameni khohlwe ngabantu kathesi umuntu engabulala umuntu uyahlala 1 week esitokisini sephandle yayekele kuthona sicala ke 5 years ungakhuluma iqiniso subuwothi uvalele uyepika vele eZimbabwe iqiniso lingumuntu umgabo wakhuluma wathi munyanifunga and sesimfunga and siyamcabanga umuntu angakuthetha ilizwe after 10 days ilizwe selibulele uthetha ilizwe esandleni kamgabi ijigisi liyi-10 cents namhlanje ijigisi ngekuzula ithenge eZimbabwe. So umbuso nalena sibe sizama ukuwukhipha thina. So abafowethu laba babe sithi bona thina sivuke yeshonalism kwama kwathini thini no thina sivukile thina savuka kudala yikho singakulandeli khonkhani okweshonalism yabo abasitshela khona. Umuntu walwela ilizwe leli uJoshua Mqabuko Nkomo lama-ovethi balilwela ilizwe balibambanisa. So vele ukuthi kuthiwe sibe sesivuma thina sitshela kuthiwa ilizwe liyaqunywa nini abantu belamba ungakhuluma ngento ezenzakala after 40 years kumbe vele ngathi yenzakala empilweni zethu. So thina sihlupheke thina sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa ilizwe next year sibone lathi fune sesisele 2 years siphila ke. So sifuna ukunandi lathi eZimbabwe kukhanya ukuthi obaba bethu balweli ilizwe. So thina siphambili ngesisi phambili ngeZimbabwe. So vele sihambeni siyevota ngobuningi bethu singalekha kathe sizani buyele sizothwala nzima sihambeni ngobuningi siyevota singadoni sikhuthaleneni sonke siyevota izani PF izophuma kuphela siyabe sikhuleka kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoze sizwe kuphela izekhi yona le yabaRobha yena lo yabe thengwe ngemali sikhuleke uNkulunkulu ngelinye ilanga amtshaye ngesifo kubala ama results bese sibhedlela ngoba soze thina sibulawe ngumuntu umuntu oyabe efuna ukusutha yena le muli yakhe kohle ngabantu beZimbabwe. Ngiyabonga
abantu ngeke bekwazi ukuvota uNeki thina sasezilonda sizintandane abazali sibebulwa yibo labantu eGugurahunda etsholotshe North so sivotela abantu vhela masikhubotela zwo sponsorisa kusawa na na matitira yabe kugrounda sele sabe yena lasifula labazali koma tina sifundanga lena inothe namhlanje uyiphumelela ukufunda kodwa uthi sina siyavota sivotela abantu bezgo bazali bethu abafayo labantu abethu abafuta abafayo sivoti tine cholo sono tibizo sibulala futhi nabantu bakamnanga kwena izigebengu livoti sabantu enkani abantu bengalifuna ukulivotela nabantu bakamnanga asilivoteli tine cholo sono kanti libuye futhi sizenza konke yana la kwenza ngo 1980 asilincene sabe futhi
salibona salibona ngosazi wasitise injani nalisilethela indaba ezihle ukungamile inkomo kipsdube labo sithandekile emhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizizwe nje ibongiwe hayi ngiyalibingelela egama lamoren thuma ngisemadogoni esigabeni sikabhango induna ngobhango ngisa ngomadenga so hayi ngisithe kungikhuluma lami labafowethu lapha ngisithe hayi nanti nanti qembu elihle CCC asambeni olutsha siyeregister siyeregister 2023 sibona nokuthi siyangaphi 2023 same siyeregister ngokuningi ma-champion bantu lonke nje sibe ngama-champion sonkeni same siyeregister same siyeregister sonkeni bantu benkosi beZimbabwe yeZimbabwe ngethu ibe ngethu next year 2023 asibambeni ngezandla kuze sithole imisebenzi mayothi sithole umsebenzi eZimbabwe lisebenze kahle ama-diasporans ibebe khona lapha ekhaya ababuye bezoregister ama-diasporans bezoregister kuze 2023 maybe bengathola inhlala kahle lapha emakhaya eZimbabwe
ngike mbonise yini basakazi be-Studio 7 kanye nani lonke balaleli yomsakazo oyingqungquthela ngamafishane ngimbizeni sithi ukubamba indaba yasematopo ngingazi ukuthi nami ngizoyiphatha kanjani mina nje isimanga sakhona sokuthi bayayibiza mpela bethi ngu-Ward 20 wakhona ukhansela wakhona ngubani ngoba ungaphi ngokuthathwa nje iplazi ukuthi iplazi lelana ngowadi bani lingenabantu lingenakhansela njalo Angiston Sibanda lo okhuluma nje khulumela leyo ndaba sometimes kwamele like limhluze naye limbonise ukuthi naye vele akekho lapha khona hayi ungumalulwane oligundwane ngakwazi ukuthumiwe kwesinye isikhathi uyamthola ekhuluma mpela elwela lonelibandla elisiqinayo thina so angeke sikuthembe yani lo councilor nje wakuthiwa ku-Ward 20 ukhansela wakho nakabe nguyokhulumayo hayi ukuthi kuye kukhuluma u-Angliston Sibanda siyabonga ukhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwesikhobokhobo
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani kwangapho njani bonke mthokazi omuhle mthokazi okutsheleleyo fifa mthokazi mina lapha ndesiqongoselo kakhulu esenzakala kakhulu emakhansilini la khona lapho abusayo kathesi ngoba kule ndawo ezenzakalayo ezokuthi i-land delivery ikhanya i-land delivery ikhanya vele ama-charges awo bangana aku-secret angana waqedakala ukuthi aphuma njani izitendi nxazisaphuma sozifihliwe njengendaweni zevitua force lapho engikhona izitendi zakhona azitshelwa lutho ukuthi abantu ziyakuchajwa njani asikwazi ukuthi bafuna ukuzichaja overcharge ukwenzela ukuthi abantu abaningi labana abayehlulekayo kungabile abalengelazimali ezizwayo bahluleke ukuthi bafinyelele ukuthi bazibhadalele so bengicela ukuthi sikwanise ukuthi balungise kwamasinyane into zona zinga-afekthwa abantu abaningi siyabonga Studio 7 ngiyabingelela yimi ufanele ipofo vele igolutshena komloyiswa khona ngalezi tolo ngicathekisa abantu bakithi ubingelela ubaba omncane uHoward komloyiswa kwangapho njani ngizama ukuthi abantu batshintshe njengoba ngisobhuli tshintshalela abantu batshintshe bantu iZimbabwe sifile lokhu befika berocha abantu bezanu kwangapho emakhaya lokhu bebafotisisa ukuthi bafotelisanu izinto zidulile khombulana ezibhedlela kula mithi emaklinikhi bompilo akula ungagulwe admit esibhedlela kula mithi ozayithola kodwa bona babe buya lezinto ezingenamsebenzi emakhaya berobha abantu bethi nakulokhu besenzela ukuthi ikholo lithi liphathwe imali lo ngamadola lokho abakhuluma ngakho phathe izibhedlela kula madokotela kula mihla fundani ukuthi nxa befika besithi babuya lalokho kwizinto kwabezerobha ngakho emakhaya lina batshelani ukuthi kathi khathe izibhedlela sokulamadokotela yini sokulemimithi yini hanti abantu vele babe befukurobha ngokuthi abantu emakhaya babekwazi ukuthi e abakwazi ukuthi lapha kulani ezibhedlela kulani imigwaqo ufile imigwaqo ufile ngosize enkaya orodwa lo kodwa bona babe befukuza ukuthiwa e igolitshena ngapho iwinizanu njani ivelinje libolivelinje so abantu abazama ukurejista bavote emakhaya bavote bangavotelezanu batshintshi bavotele noma isisisile kodwa umthwakazi ukhona phela sikhumbule kulo mthwakazi ozakhulula abantu besindebeleni sesifuna nje kuphela ukuthi utshintshe izanu siyabonga ngibingelele bonke kwangapho kurejena kumbe isezitolo koma undula kolabo sesebatshona bejaiva khona abafana abaningi
hallo Studio 7 hallo Studio 7 ajeke mbizi kabahlaziyeza umbusazwe kungani South Africa ingaziyenzi sinophobia asozuza amazwe sentshonalanga obritain labo America besithi human rights abuse kungani ngicela abahlaziyeza umbusazwe ukuthi ke bengichazisele ukuthi South Africa ingaziyenzi sinophobia abayikhondemi yabona
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, udaba lokuthi owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ludale ukuxokozela kubandla lama-Republicans. Abanye bathi imbali ka-Trump ikakhulu ukufuna ukugenqula impumela yokhetho lwedluleyo izamgwenxa, kodwa abamsekelayo bathi umnotho welizwe leMelika wawungcono njalo lempi ye-Ukraine leRussia yayingeke yabakhona phansi kombuso wakhe, ngalokho kumele aphiwe elinye ithuba. Siqoxelo landela izombusazo weMelika umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Babu Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesi yasikhathi. Simbona engumuntu ama-democracy ezametheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-democracy kakhulu yikuthi u-Trump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye no-Putin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty kaHeralkiton. Kushuthi yinto nje singathuma sikhuluma ngayo lena, siqhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele baza kwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kulelicele lama Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu ngakusayidi likaDonald Trump.
Umnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omela isigaba senothone dalele parlamente umnumzana Themba Mliswa wethule athi ubufakazi bokuthi uSusan Mudami uqamba amanga. Izakhamizi zelokishi lesizinda zimanyene zavalisa ibhawa elithiwa imigalo ebelimemethekisa ubudlwangudlwangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.